Umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni koBulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba usecalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo mkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanjwe nalo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukubuza ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasezi bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo, into nje eyenziwa kusenziwa i-publicity ukuthi kukhanya ingani uhulumende kamnankagwa kule nto ayenzayo. Kodwa ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakalayo.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esiyizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali leyi izavela ngaphi, njalo izanika abantu abanjani, njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali leyi. Siphongukuyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama-companies lama-shops amancane. Kodwa hayi, ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye iy'ndlela zokuphongufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Swithani Jirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo. Okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathisa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga leZANU-PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le i-program, baletha umbiko wokuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha koBulawayo a-applya, kwaswelakala umuntu yedwa lapha koBulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto yokubhayizisa abantu, yokuvala abantu amehlo ngokuqhutshela abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni ze-March Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. babona vele akula even isiluku esisodwa esenkukhu babona vele kuligceke vele lingelalutho kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khona pha so hayi lokhu kuvamekile siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu iPublic Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxoxi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.